soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Chona njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 26 Nhlangula 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umsekeli kamphathi ntambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le coronavirus i lockdown.
Utabantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo sokuyisiphithiphithi ngathi zembuzo ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani.
Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba nginobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lezanu PF umnumzana Patrick Jinamasa eyokwethusela abomsakazo weStudio 7 isolwe ngabanye. Kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba sihlaziya amathuba amabandla ezombusazwe kukhetho ikakhulu esigabeni seMathebeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla okuthi lingalwisana lezano liphelile du.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ntambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye izindawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane le coronavirus i lockdown. Isikhulumeli samapholisa kobulawayo uInspector Bert Nikonqube wazise ngolwesibili ukuthi idolobho lakobulawayo selizaba phansi kwemigoqo emitsha egoqela i-curfew yokuthi abantu abasavunyelwa ukuhamba hamba ngemva kwesikhathi sehola lesithupha. UMangwiro uthe umongameli Emmerson Mnangagwa nguye yedwa olelungelo lokumemezela imigoqo ebalisa ukuvalwa kwelizwe. Imbiko kaMangwiro isibangele ukuxokozela abantu bengasazi okuliqiniso. Asiko kwakuqala ukuthi uhulumende edule imbono ehlukeneyo kudaba lwecoronavirus. Kumaviki amabili adluleyo umongameli Emmerson Mnangagwa uke wethula amazwi okuthi imbuthano isizavunyelwa kodwa akudlulanga malanga ambalwa umsekeli wakhe onguye njalo umphathi ntambo wezempila kahle umnumzana Constantino Chiwenga wethula umbiko ophikisayo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube ukuze sizwe ukuthi zithini izakhamizi zakobulawayo ngalolu daba.
Esikuzwileyo nxa silandela iphepha lechronic lakobulawayo ukuthi i-curfew leyo ekade yakhulunywa ngamapholisa ka-6 PM to 6 AM kuthiwa kayikho ngoba umuntu olelungelo lokuthi afake ama-lockdown anjalo ngumongameli. Kukhulunyweke kuthiwa ukuthi umsekeli kamphathi ntambo wezempila kahle lokunakekelwa kwabantwana kuvezile khonokho ukuthi hhayi lokho ukuthi abantu sokusiba le-curfew i-hard lockdown leyana ukuthi dusk to dawn curfew kuthiwa hhayi akukho. Kodwa ke kuyanake inanzelela ukuthi okukhona ukuthi izindawo lezi eziqanjiweyo kukhanya zisengozini yegciwane le COVID-19.
Manje njengoba imbiko le ithiwa ivela kumsekeli kamphathi ntambo wezempila kahle, abantu bayithatha njani njalo ubona ungani ingaba lomthelela na ukuthi abantu bagcine bengasalandeli imigoqo eyafakwa.
Imbiko le isidale ingqubevana ezingqondweni zabantu ngenxa yokuthi izolo lokhu nje abantu kade belandela imithetho izitolo bezivalwa ngo 3 emini. Kodwa ngenxa emva kombiko lo sesiteza ubona uphuma emapepheni kuthi ukuthi umseli kamphathi Ntambu 10 kuthi ukuthi abantu ke sebezibuza ukuthi kanti kuvele khona kusani sisanasana ke into enjalo sokuyisiphitiphiti ingqathayi zembuzo ukuthi kanti onguye okhuluma iqiniso ngubani. Ngonxa yokuthi nxa kuthiwa onguye obiza i-lockdown ngumongameli kutho ukuthi bonke abakhulumile abangasibo bomongameli into abayikhulumayo abantu bangeke babe besiyalalela ngenxa yokuthi sisamelele lona lanelizwe elifele livele ehofisini ephezulu. Kathesi ke abantu sebeza kwenza umathanda besenza ke kuqubana yonke into ngenxa yokuthi kade sebengenile emzileni belandela khona okade sokukhulunyiwe. Kodwa ke kathesi ngibona abantu asokubadidi.
Bona abantu bebeyilandela na imigoqo le kusukela ngelanga okuthiwa ebimele ilandelo.
Osomabhizimusi bakobulawayo hayi bebeyilandela sibili ngoba izitolo zabo izolo bezivala ngingananzeleli ezinye kade zivale ngo-3 sibili hayi labantu bese bevele sebephithizela kutshaya u-3 khonaphana emini ukuthi hayi sebebuyele ezindlini lanxa nje amabhasi kazubukho kade silela ngoba kugcine sekuyiziqukuquku khonaphana lapho okugadelwa khona kibo Hamara usiya kibo Lion ngale hayi abantu bebegcwele benyakazela amabhasi kuyiyo kade silela. So ngokunjalo-ke bekuyisibonakalo sokuthi abantu bese belandela izinqumo kade sezifakile. Kodwa ke kathesi ngibona sokuzaba nzima ngoba abantu sebedidekile abasakwazi ukuthi okuyikho lokungayisikho yikuphi.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo, inani lababanjwa igciwane le-coronavirus lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa ngesiqubu esethusayo elizweni. Ugatsha lwezempilakahle luthi kumanani ethulwe izolo kulabantu abalitshumi lambili 12 ababulewe yi-COVID-19, abane bengabenkwabazwe kuthi abathathu bengabakubulawayo nezinye indawo zelizwe. Kubanjwe abafika phose 1,911 igciwane le-coronavirus kumanani ayizolo. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 likhuphukile lafika kwabedlula 11,901 abahlatshwe ijekiseni eyakuqala kumanani ayethulwe izolo. Kuthi abazinkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,701 bahlatshwa ijekiseni yesibili. Yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla leZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa eyokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 kanye lenhlanganiso ezisebenzisana lozulu elizweni isolwe ngabanye. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Embikweni wakhe awethulele intatheli zindaba ngesikhathi engena umhlangano lazo emahofisini esigodlo seZANU-PF eHarare, uChinamasa uchaze umsakazo weStudio 7 njengomsakazo osebenzisana lohulumende wakwelemelika ukufeza izifiso zalelo lizwe okubalisela ukufakela inkokheli ekuZANU-PF lohulumende izijeziso zomnotho. Imbiko kaChinamasa isolwe ngabanengi okubalisela abenhlanganiso ezisebenzisana lentatheli zindaba ezisacathulayo eye-Young Journalists Association Zimbabwe, YOJA. Isikhulumeli salenhlanganiso uLeopold Munende upha umbono wenhlanganiso le kunkulumo kaChinamasa.
Okukhulunywe nguChinamasa ngumsakazo weStudio 7 ukutshengisa ukuthi iZANU-PF ayihloniphi amalungelo entatheli zindaba. Bafuna intatheli zindaba zibe zibhala kumbe zikhipha lokhu abakufunayo. Okwenziwa iStudio 7 asikaboni iStudio 7 iqamba amanga, asikaboni iStudio 7 ibhala ngenye indlela esingathi ayisikho yentatheli zindaba.
Umunende uthi inkulumo kaChinamasa isibatshayisa ngovalo labo njengentatheli zindaba ezisacathulayo.
UChinamasa yena usola ukuthi iStudio 7 ibhale iqiniso abangafuni ukuthi lazakale. Sesethusela intatheli zindaba kuyabungasasebenzi thina njengentatheli zindaba ezincane. Lokhu kuyasethusa ngoba lathi sesesaba ukuthi singabhala indaba abangazifuniyo bona lathi sizathethiswa ende uvela thethiswa asazi ukuthi kunozenzakala phambili
obona ngezokucubungula ezombusazwe ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo laye upha umbono wakhe
engingakutsho engikubonayo lapha elizweni kumbe esingakubiza ukuthi kuthiwa yi-authoritarian regime singakhangelela noma yini you can expect anything singakhangela noma yini ingayenzeka njengoba nishilo ukuthi iZimbabwe Democracy Institute ihlala ikhuluma ukuthi iZimbabwe isenkingeni yalokho okubizwa kuthiwa yi-competitive authoritarian regime
ngesizwe isikhulumeli sikahulumende umphathi ntambo wezokukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa ekhuluma phezu kwalolu daba
Why don't you phone him? He's a
Ubuza yena angithe nguye okhulumileyo mina angazi lutho.
I'm the government spokesperson. I haven't said anything and I don't know what you're asking.
Umsakazo we Studio 7 wethule umbiko othi phansi kwendikimba yenhlanganiso ye Voice of America. Umsakazo we Studio 7 usakaza indaba ezingasekeli ihlangothi njalo eziqotho. Indaba ze Studio 7 zithembekile njalo lumsakazo ukhuthaza ingxoxo eziqhakathekileyo ngokwenzakala kuzwekazi leAfrika kwelemelika lomhlaba jikelele. Ngimele i Studio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlelwa mshweshwe
lamlela namba wakhobembula
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
lamlela mshweshwe
lamlela namba wakhobembula
ngukama
kwezemaphandleni umphathi ntambo obona ngenhlelo zikahulumende esebenzela ehofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Joram Gumbo uvumile ukuthi ukusilela kwemali sekuphazamise ukwakha kwedamu leThuli Manyenge elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kanye lendlala esigabeni seGwanda South abakhaleli damu bathi uhulumende kabhadali kuhle okudala ukuthi umsebenzi ungahambi ngemfanelo okuningi asikuzweni kuAlbert Ncube eseGwanda
uGumbu bevakatshele isigaba seMatabeleland South ukuzobona ukuthi umsebenzi wokwakhiwa kwedamuleli uqhutshwa njani kunelezinye inhlelo ezenziwa kulesi sigaba izolo ukwakhiwa kwedamuleli sekuqalile njalo ngemva kokuma komsebenzi nakenye ngenxa yokuthilela kwemali okhokhelwa ngokwakhiwa kwaleli damu umnumzana Paul Dengu osebenzela inkampani yeChina Water and Electricity Corporation utshele iqula ebelihamba lo mnumzana Gumbo ukuthi ukwakhiwa kwaleli damu kuphazaniswa imali ebuya ngeziqephu
Get 43 million at TGF. It's not enough, but we think we can do enough work to make good progress this year. 87 million is the contract price of this US dollars. Is the contract price of this deal, and that's what we need to complete the deal. We are going to include some irrigation works on the Kuyu side. That one will be addition to the contract price. But for now, we are the dam and the canals to that place is. $87 million.
Lonyaka siphiwe i-$43 million RTGS ayeneli kodwa ezasiza ukuthi siphuthe eminye imisebenzi. I-$87 million United States dollars yiyo efunakalayo ukuthi siphuthe lo msebenzi. Sizafaka njalo impompi zokuthelizela eGuyu irrigation.
Ugumbu uvumile ukuthi kwakhiwa kwaleli damu kuhamba ngesiqubo sikafudu kodwa wathi uhulumende uzimisele ukufeza lo msebenzi.
Informed that the construction of the dam was conceived in the 1960s and the site establishment works began in 2006. But progress has been impeded by budgetary constraints. The advent of the new dispensation has led to the resumption of works at the site with the dam earmarked for completion within 2 years.
Ngizwa besithi ukwakhiwa kwedamu leli kwacatshangwa ngabo 1960 njalo abakhayo bafike lapha ngomnyaka 2006 kodwa ukwakhiwa kwalo kwaphazanyiswa ikusilela kwemali ukuvela kombuso we-new dispensation sekudale ukuthi leli damu liqale ukwakhiwa njalo sikhangelele ukuthi libe seliphele ngemva kweminyaka emibili
umnomzana Collins Banda olwela ukulondolozwa kwemvelo njalo isakhamuzi sentebe uthi nyengezakhamizi abazange batshelwa lutho ngokwakhiwa kwaleli damu
ezemvelo zone nezikhathi esikuya siyabona kuyadilizwa izintaba laphana kunengonyo kuzadilizwa vele kwemvelo kade kukhona right kubiselwa njani how do we compensate how do we compensate kulokho yana osekulahlekile esesikudilizile amatsha adilizwa kulokutshintsha kwesimo esezemvelo kade sikhona kodwa kathesi nxa sesidilizile kuzabe sekuminjani
ngaphandle kwalokho usiphanda uthi nengi labantu abaqhatshwa ukwakha leli damu ngabantu bokuza
kuzobuya indaba yokuqhatshwa kumbe ukuqhatshana khona phana emanyange still asisuthiseki kangako ngoba kulabantu abasanitizayo abantu khona phana emagedini kodwa ulimi abalukhulumayo kathesi angizwanga ukukhuluma isiSuthu noma ukukhulunywa isiNdebele kumbe ngithi isiKhalanga kulolimi kulolunye ulimi olukhulunywayo khona phana ukutshengisa ukuthi labana ngabantu abavela kathana kwezindawo kambe khona pha asilabo yini abantu abakwanisa ukuthi basanitize abantu zonke lezi zinto ezivana ukuthi zinandele masinyani ukuthi sisebenzeni kahle sizwane iproject nxa iphela kungabi khona izingxabano
umphathi ntambo esabelo sezansi emandebeleni umnumzana Bedni Khoncube wabekhaphe ugumbo uthi indlala izaphela du xa leli damu lingakhiwa liphele
indlala once ithuli manyange is completed iconstruction yayo will say bye bye to hunger sesiphila
umnumzana Love Mancube oyisakhamuzi sematobo uthi inhlelo ezifana lalezi nganelo lokubhalisa abaphatheki ukulweni impi enkululeko ngamaqhinga ebandla libusayo leZANU-P F okuhuga usekelo kusiya kukhetho ngomnyaka ka-2023
ngoba iZANU manje idinga indlela zokuthi abantu beyivotele bantu khangelani ukuhlupheka okukhona indaba yeZANU le like linanzelele lokhu kwamanje kokubhalisa salwa njengathi sasingama-youth ngaleso sikhathi but-ke mase sizobhala lamhla sekuyovotini sikukhangela ukuthi ikhampeni indlela yokudingenalani i-5 million yalalana kuthiwa bazayirejista so sithi ebantwini bantu limi kanti mase lisiyevotini khangelani
ugumbe ufike njalo emgwaqweni osuke egwanda usiye emapisa osuleminyaka ungafakwanga ithara waphinde wavakatshela lapho okumele kwakhiwe igwanda state university phansi kohlelo lwe-national development strategy NDS-1 uhulumente uthi uzasebenza gadalala ukwakha amadamu ukuze kube lamanzi esigabeni ngimele umsakazo we-studio 7 ngisethuli manyanga egwanda ngu-Albert Ncube
okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Bekezela Maplanka isiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Queens. Osichasisela okuningi ngenjongo yenhlanganiso le.
Kunhlanganiso le khathesi ngathi sesidlula inkulungwane i-1000. So inhlanganiso le ivulwe kumnyaka ophelileyo ngoMarch. Okwabangela ukuthi inhlanganiso le ngiyivule empilweni mina ngumuntu othanda abantu. Ngingumuntu futhi osisebenzayo, uthanda ukusebenza kakhulu. So kwathi kunjalo kwaba lesikhathi sokuthi kwaba li-lockdown umkhuhlane lo oyi-COVID owabuyayo khona phana ngoMarch uqalisa lapha abantu bonke bavalelwa nje ukuthi abantu bengahambi ama-shops ayelezikhathi zokuvula into ama-hours angkhona emalutshwane. So ngakhangela ngabona ukuthi omama abaningi abakuma-business sisemuva kakhulu ngakhona lokuthi asakwanisa ukuhamba-hamba. So ngokuvula inhlanganiso leyi ngafaka abantu engangibazi kakhulu engangibazi labo ngathi kabalethi ababazi ngase ngifikelwa ingqondo yokuthi umuntu wonke othengisayo kabuye afake konke akwenzayo ku-platform yona leyi ngatsho njalo njengesilungu ukuze abukise abantu bonke babone ukuthi lwana uthengisa lokhu lwana uthengisa lokhu nxa ngabe ukuthanda sasikhuluma nje ku-WhatsApp group khona phana ukuthi hayi mina bemfuna imbida echomoli hayi mina bemfuna lokhu so uthola ukuthi kuba lula and then okunye isizathu esikhulu sokuvula inhlanganiso leyi ukuthi njengabomama sithole ukukhuthazana sithole ukufundisana sithole njalo ukuncedisana kuma business ngoba ungathola ukuthi omnye umama uyabe elala nawo umbono elesifiso sokuthi enze ibusiness but engelambono ukuthi angaqalisa njani. Ngabona kufanele ukuthi ngihlanganise wonke umuntu okuthiwa ngumama, kungabi lo mama esimkhethayo, kube lo mama othengisa amatamatisi, umama othengisa izwithi emgwaqweni, umama othengisa izigqoko esitolo, kube lo dokotela, kube le lawyer phakathi, kube labo magistrate phakathi, ukwenzela ukuthi sithole ukufundiswana. For example, besikwenza kakhulu ukuthi inyanga zonke siyanxusa omongikazi esingathi maybe osebenza ku cancer screening, ku cervical cancer screening, siyanxusa simcele abuye ku platform online, abuye simnike isikhathi asifundise omama ukuthi siziphathe njani, ukuthi singatholi umkhuhlane onalo ohluphayo njalo futhi oyiwo oqeda omama okuthiwa yi cervical cancer. Sibe lesikhathi futhi sokuthi thina sodwa omama siyacelana ukuthi siphanane izikhathi, sikhuluma ukuthi hayi mina ngithengisa lokhu ndobunzima balokhu lalokhu lalokhu. So ngokunjalo ke sibona umsebenzi ukhula usiya phambili.
Imali yokwenza konke lokhu liyithatha ngani?
Hayi, okwakathesi bekungela muntu osiphathisayo. Ngiqalisa ukuvula inhlanganiso leyi bekuyimi ekade ngibhadala zonke indleko ekade zingabe zidingakala. So khathesi siyaphathisana nje ukuthi inyanga zonke silo mhlangano esiyenzayo. So siyathi umuntu nxa engalova emhlanganweni kule find a teaser ayibhadalayo, phakathi kwenhlanganiso naleyi kwenzakala izinto ezinkulu kakhulu esizenzayo esingabomama. Sesagruphana into 6 kumbe 4 kumbe 3 kusiya ngesikhwama somuntu ukuthi yena uminjani. Siyagebhelana imigodi, sa-approacha i-company, sakhuluma labo sabatshela ukuthi thina siyigroup, sicela ukuthi basincede ngokusigebhela imigodi njalo sicela i-discount. Abafakelana amasola ezindlini njengoba amagetsi siyakwazi ukuthi ekhaya ahlupha, bafakelana amasola. Abanye futhi ngabathengelana izimoto, abatshalana izimali bethengelana izimoto. Abanye futhi ngabatshalana izimali mali ukuthi siqalisela ku-$20, abanye betshalana ama-$50 kusiya ngesikhwama sakho. So izinto esizenzayo eBulawayo Queens ziningi, including futhi ukuthengelana i-groceries. Qoqa imali nyanga zonke, thenge i-groceries sibeke sishare after 6 months. Omama ngabantu abakwanisayo, bayehluleka ngenxa ya engathi ngesikhiwa ngama-resources, but ngabantu abazimiselayo nje bazimisele into yabo bayenze. Yikho kuthiwa omama zimbokodo. Ngikhona sibili kakhulu kwezombusazwe kakhulu. Kodwa-ke iBulawayo Queens vele safaka umthetho wokuthi asifuni ezombusazwe phakathi. Njalo okunye esakwenzayo, njengoba ngikhulumile kuqala ukuthi iBulawayo Queens igoqela omama bonke abavele endaweni ezitshiyeneyo, savula i-intersession group, i-group yomthandazo, ukuthi singabi ngabantu nje abavule i-WhatsApp group leyi, kodwa akube ngabantu abavula i-WhatsApp group leyi beholwa nguNkulunkulu, okulabafundisi labavangeli abavela kumachurchi atshiyeneyo abasithandazelayo ebusuku lemini.
Lowo nkosikazi Bekezela Maplanka, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo weziphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at Washington DC. Yabo!
Siyadivana njalo uhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Namuhla sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi. Sihlaziya udaba lokhetho oluka mnyaka ka-2023. Sikhangela ke amathuba amabandla atshiyeneyo ezombusazwe ikakhulu kusigaba seMathebeleland.
ngesimo ibandla le MDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano liphelile du akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane ye-MDC from A to Z lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilona elithobelana lezano kungenzeka libuye kube khona ibandla elinjalo lilwisane lezano liyinqobe kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani ngileqiniso mina ukuthi uma laba abantu kade belandela uChamisa asebechithachithwe yimithanithani yokwenza kukamnangagwa ethenga abantu be-MDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho ngokwaseZimbabwe ngokwepolitiki yaseZimbabwe umbangazi waseZimbabwe bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe umnangagwa ngumuntu ongenamandla umuntu ongela popular support umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu abanye bebona ngani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ah, ibandla lezaphu okwalo sekwaphela. Waphela ngaphansi kobukhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokho esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support emathebeleni noma kuphi ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe yikufisa kwakukhona kudala kodwa ngeke kuphinde kwakhe ke kube khona if ngaphansi kobukhokhelo obunjengo bukaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadube nje okuthile kuyino sokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abanga bexhumananga lembali yokulwelwa kwelizwe ngoba yikhona izaphu eyaziwa ngakho lokho kunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo esemkhulu akulondolozwe kahle sihloniphe singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona
abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMathebeleland singabona lebandla lemthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha ama-seat lapha lalaphaya ungakubona kusenzakala yini khona
kusiya ngokuthi ukhankaso labo balomisa kangakanani njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano bathathela into yabo yonke baphucwa konke ukubenza babe ngabantu abasenanhlonipho abayiphiwayo basele nje beze yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMathebeleland ithole le mali yane leyo ukuthi ikhankase ingaba nakho ukuthi dobhadobhe lapha lalapha mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma isithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisana nalezi zinto ethi sezenzwe izano ngoba osekwenziwe izano lombuso wezano kusukela nje ngo-1988 eMathebeleland kubi kakhulu kuhlasimulisa umzimba abangaboniyo bangacabanga ukuthi yonke into ihamba kahle izwe laseMathebeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngakube ngaleyo ndlela yikho ke iMRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Lo-ke bekungumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni njalo ukuvikezayo. Siyabonga sithandekile. singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba zethu zalamhlanje. Umsekeli kamphathi ntambo wezempila kahle umnumzana John Mangwiro uselandule imbiko yokuthi ezinye indawo zakobulawayo zifakelwe imigoqo emitsha yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus i-lockdown. Imbiko yosaphethe isikhundla sokuba ngunobhala obona ngezokukhanga usekelo lwebandla lwezanu PF umnumzana Patrick Chinamasa yokwethusela abomsakazo we-VOA Studio 7 isolwe ngabanye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lila